sekukhulumisana ke labanye ama leaders eSouthern African region leAfrican Union ukwenza silungise indaba kubana kube lokuthula njalo kube lama reforms njalo kubana besincedise ukubana silungise indaba yama elections ayenziwayo ukhetho oluyenziwa ngendlela engasemthethweni ukubana implement ama reforms njalo silandele lokho abakhulumayo kuma recommendation abo kuma election adlulileyo ukhetho luka-2018 njalo silandele-ke ama-sadic protocols on elections and African Union Charter on 3 and 3 elections. So konke lokhu sikwenza ukubana sikhulumisane labo kubana besincedise ukubana ezokulo dubo udubo ikubana ke labo esiphikisana labo ebezali ukuthetha bafusebenzisa i-violence bafuna uku-abhuza ilizwe ukubana bemisa abahulumente abamfunayo lokho kuyinkinga xa sesikhangele indaba yokubana-ke kube le-governance stability in our country njalo i-economy stability elizweni lethu. So konke lokho sibona sikulungile sabe sengeza-ke nama-regional bodies ukubana sincedise endabeni ukubana eZimbabwe kube lokuthula sikhangelana nokhetho njalo besincedise ukubana silungise udubo olusezelekuba commission sikhangele abantu bonke abaselathemba ukubana singena njani kukhetho njengoba iveki ikhetha ubonakala ingathi iyabe ikhetha-ke laba esiphikisana labo. So konke lokhu yinto ofanele silungise ukubana eZimbabwe kube ukhetho oluphansi komthetho.
Singathi-ke liyayithemba yini i-SADC le-African Union khonokukho khonoko elikwenzayo?
Thina silethemba ukubana bazasizithisa ngenxa yokubana lokhu esikukhulumayo kusemthethweni yabo kuthiwa i-SADC protocol njalo ku-African Union Charter on 3 and 3 elections. So konke lokhu esikwenzayo sikhangele ukubana ngabantu abazasinika indlela ngenxa yokubana yikho abakurikhomendayo njalo kukhetho luka-2018 ukubana hhayi kule nkinga okufanele zilungiswe ku-electoral commission indaba ze-involvement yamasosha indaba zokubana kube le-free access kubo-ZBC laba kuma badla wonke akhampenayo. So konke lokhu-ke sikhangelela ukubana bazakuzwa ngoba kuyinto kuyizinto abazirikhomendayo bona njengama-regional body.